Linda Squatter.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje mhlaka 20 kuNcwabakazi 2024 olamukela emoyeni ngenkulu injabulo yimi uzithandekile Mhlanga. Udaba esiyaqalisa ngalo lamuhla sikhangele okwenzakale kwezokulima izakhamizi endaweni izakhamizi endaweni ezichiyeneyo zelizwe zithi seziphoqwa isimo sendlala ukuba zithenge izifuyo zazo ukudla zithengele izifuyo zazo ukudla ngoba akusela madlelo kanti lamadamu amanengi lawo asesitsha. Isiqhuma sotshani esisodwa sibiza imali ephakathi kwamadola emelika amabili alengxenye i-$2.50 kusiya kumadola amahlanu i-$5. Isaka lokudla eligaliweyo kumbe isikuba kusiya ngohlonzi lwaso sibiza amadola angamachumi phose amabili i-$18 kusiya ku-$23. Udaba olukhona ngolokuthi obunye utshani obuthengiswayo buyabe buhlangene lezinto ezilakho ukubulala. Asizweni uNtungamili Nkomo esethulela lolu daba kungxoxo ayiqhube lomnumzana amandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuthi ibheli lapho ungakalibulele inkomeni lithukulule ulivuthuze ubone ukuthi kulani phakathi ungakavumeli ukuthi inkomo lifihle ukhipha amaplastiki amawaya ngoba asifuni umkhuhlane lo esiyibiza sithi heartbreak disease ngoba iwaya kayisoze igawe isisu senkomo instead izahlaba isisu senkomo uzathola inkomo yakho ayikhanye ukuthi bulawa ke yini kodwa kayikhuli njalo ngoba amawaya asehlabe azahlaba labo nhliziyo.
Ukudla okuthengiswa kusemasakeni khona kuchiyana njani ngoba sizwa kuthiwa kulesikuba esiyabe sinjalo singelalutho kube lokunye okuyabe kuhlanganiswe lokunye okwakha umzimba kwehlukaniswa njani?
Ye into engixwayisa abalimi ukuthi nxa bethenga ukudla okusesakeni kabananzelele kakhulu kulokungamatikiti okunanyathiselwe emasakeni. Itikiti lelo liyaveza ukuthi ukudla lokho kumumetheni. Zintathu izinto eziqakathekileyo. Okokuqala sithi thina i-crude protein kufanele itikiti lele litsho ukuthi i-crude protein ingakanani. Ngoba i-crude protein isebenza njengabomabiko labonapitapi iyakhuthaza isisu senkomo ukuthi senelisonjani ukugaya ukudla. Okwesibili kufanele kube elokho esithi energy kumba amahlawuzana into esifilo abalimi omele beyikhangele ukuthi i-energy ingakanani. Then bese ngiqina ngokuthi i-fiber kumbe esingathi utshani lento ezifana lalezo ukuthi khona kunenge ongakanani. Yikho ukudla abantu abumele bekukhangele. So i-fiber ingavele etshanini, ingavele esifubeni, i-energy ingavele emunjini, ingavele esifubeni, and then o-protein bengavela kubo-cotton hulls, kubo-soya bean cake, labo-cotton cake. Yizo zona izinto ezingaletha izakhamzimba ezifana labo-protein, and then amadlabuzana afanana lama-carbohydrates, and then okunceda ukuze ukuthi kugcwalisisu i-fiber.
Inapitapi kuyini? I-molasses?
Hayi, aso-molasses. Angizange angayiqambi i-molasses. Inapitapi iphethe okuthiwa yi-urea, and i-urea iyancedisa ukuthi izifuyo izisu zazo zenelise ukugaya utshani obomileyo. I-molasses layo iyanceda ngamadlabuzane kumbe i-energy. Ngenye into abalimi abangayisebenzisa nxa bengenelisi ukuthola lokho okunyanguqambileyo okuletha amadlabuzane. Enye into esiyixwayisayo ukuthi abalimi kube letswayi, whether litswayi liyi-block kumbe litswayi lele esithi i-cost salt, liyancedisa ukuthi zibe lephango lamanzi ngoba isisu senkomo nxa singela manzi phakathi kasisebenzi.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Balokhe bevalelwe abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu lanxa sokugqitshwe umhlangano we-SADC Summit. Inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izama ngamandla wonke ukuthi kukhululwe umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Jameson Timba labanye bakhe abafika phose amachumi ayisishiyagalombili labalwela ilungelo loluntu abahlanu ababotshwa besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Inhlanganiso le ithi olensukwana ebotshiwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owaye kubandla le-CCC ulokhu evalelwe entelongeni, njalo isicelo sakhe sokubhadala isibambiso se-bail saliwe namhla ngomantshi eHarare. Ababotshwa besetheswa amacala okutshotshozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit sebefika ikhulu lamachumi ayisikhombisa, i-170. Abanye abakubandla lezanu PF bathi sokumele abantu laba bekhululwe ngoba kuqhutshwe kahle umhlangano we-SADC Summit. Kambe eleZimbabwe liza bakhulula na abantu laba, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatha njani ababotshwe eZimbabwe kulandela ukuqhutshwa komhlangano lo? Ukuze sizwe okuningi lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube onobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Ukungena kukaMnangagwa esiba ngumgcini sihlalo, ngicabanga ukuthi akula tshintsho okungalwenza kwezombusazwe emazweni alawo eSADC. Okuza kwenzakala yikuthi kuza kwenza ukuthi umumo weZimbabwe uhlale uyikho khona lokhu oyikho khona, kusephulwa amalungelo akaZulu, njalo kuyabe kusenza ukuthi bavaleke ngamandla imilomo laba bamanye amazwe ekutheni bamsole. Ngoba kokuqala baye befuna ukuthi kubonakale inhlanganiso yabo yeSADC kuyikuthi ilobumbano. So ke kuyabe kuyahlala kunjalo, ukwephulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe akaZulu kusho ukuthi kuza kuya phambili.
Okunye ke baba Ncube ubona njani kusiya phambili?
Nxa ekwenza ngalesi sikhathi kulabangani bakhe, kuyini kokuza kwenzakala nxa kuyikuthi esele yena yedwa lezi zalwane ezeZimbabwe? Kusho ukuthi sibona ke kusiya ngamandla ke ukubhidlika kokuhlonitshwa kwamalungelo akaZulu, siza kubona kusiya phambili. Ukutshengisela ngeke sikubone noma abantu kulaba kusolayo ukuthi i-democracy iyadilika eZimbabwe njengoba ivele yona le encinyane engathi ibisiba khona, ayingeke ibonakale isiba khona. Kuyinto ke edanisa kakhulu lokhu ukuthi umuntu onguye ngumkhokheli ehluleke sengisitsho yona isadiki ehluleke ukuthi khona akhokhele ngesibonelo esihle kuthi ukuthi nje isadiki iyiyo nje layo isidelelekile kakhulu isizehlisile isithunzi.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutawashe Munsaka okubandlali ZANU-PF.
Ubaba uMnangagwa uzabe sebenza gadalala ebambane lo mama umongameli oweTanzania onguye ozabe echeya i-organi e-defense le-politics. Kusadiki nguye okumele ebone ukubana esadiki kuba lama election alokuthula njalo kuba lama election angelakucilana. Nguye njalo omele ebone ukuthi kulokuthula lapha esadiki ehamba esiya reporter ubaba uMnangagwa lo esimazi engumuntu obuyaziwa ngokuyenza ama election alokuthula after every 5 years eZimbabwe. So iSadiki ilenhlanhla njalo iyenzele kahle ukubana ifakwe umuntu ole record enhle kangaka emangalisayo. Singabona ukuthula okulapha eZimbabwe yikho ukuthula esikukhayelela ukuthi kube khona kuSouthern Africa, indawo yabo DRC lezinye ezeMozambique. Sikhayelela ukubana ubaba uMnangagwa uzaletha ukuthula emazweni wona lawa encedisana lo president owe Tanzania.
Yebo bamzaka, kodwa bakhona abanye abathi uMnangagwa wephula ilungelo loluntu.
Ama human rights yinto sibili esijabulisayo ukubana hathi Southern Africa iyazama sibili ukulondoloza amalungelo abantu. IZimbabwe ngelinye elizwe eliphezulu ngokulondoloza amalungelo abantu. So ubaba uMnangagwa uhamba lomzekeliso lesiboniso welesadiki ukubana ama human rights ahlonitshwa njani, amalungelo abantu ahlonitshwa njani. So sikhangelele ukubana isadiki iza kuba yi-community ehlonipha amalungelo abantu jikelele. So sithi hathi ubaba ulomthwalo omkhulu okubona ukuthi kulokudlelwana okuhle kuma members awesadiki jikelele ngendaba leyo abayiqoqayo yokubana kube lama industries lokudlelanwa phakathi kwama member states awesadiki. Bekhangela njalo ukubana ezomvelo bayazisebenza njani, bebonke bekhangela amabhoda ukuthi sisebenze njani. Ubaba uMnangagwa unguye oqoqa konke lokho. So ulomsebenzi omkhulu ubaba uMnangagwa.
Lo umnumzana Kutawashe Munsaka oyebandla leZANU-PF obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Ngemva kwenyanga iphume kumkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokuxhasa umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris phambi kwenkulungwane zabasekeli bebandla lakhe abathe gwaqa eChicago emhlanganweni omkhulu weDemocratic National Convention. Umongameli Biden wethulele abantu imbali yakhe njalo wakhuluma ngabakufezayo lomsekeli wakhe ngesikhathi echiyela unkosikazi Harris ubukhokheli bebandla leDemocratic Party. Owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo namhla ntambama. Ozamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngolwesine. Ozamela ibandla leRepublican Party kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka umnumzana Donald Trump laye uqhubeke ngomkhankaso wakhe izolo ePennsylvania lapho abekhuluma ngezomnotho. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ngibona ukuvula kwalomhlangano kungathiwa beku le inspiration le fire lokubonga ubaba uBiden, but sibone umama uKamala Harris ebuya on the first day okuvula khona umhlangano, which ama candidates who are nominated or waiting to be confirmed as the representative ama party babuya ngilanga lekugcina, but sibone umama Harris ebuya izolo. I think ubebuya ukuzobonga ubaba uBiden. So hayi okathesi nganto umhlangano lo uqale ngokuchisa, and ama Democrats nganto they are excited about their ticket. So kathesi sizabona ukuthi ilanga lesibili kuzohamba nje.
Umhlangano lo sikhangelela ukuthi uqhubekele phambili iviki yonke, yikuyini elibona sengathi kumqoka esingakubona kuphuma kakhulu kulomhlangano?
Into ezaphuma lapha is the one thing ukukhuluma the unity of the Democratic Party. Lokuletha ama former presidents yabona ubaba Biden la ukhulumile izolo, an outgoing Democratic president ubaba Clinton uzabuya, and then ubaba Obama la uyabuya izolo, kubuye umama Hillary Clinton ama heavy hitter. So yonke message ebuyayo is kind of ukubuya ukuzoncedisa i Democratic Party, one to help the base be motivated to vote, and two ukutshengisa the way forward and the vision forward. Abantu abatshengiselayo against the Palestine and the Israel, yeah, I think it's their right ngoba impi le ingantwa isihluphile, abantu abaningi sebebulewe khona ngale in that area, and it needs to stop. So yeah, sikubonile kuphuma izolo, but kuqhubeka namhla sizabona more of the Democratic vision ukuthi iya ngapi, and umama Harris what is her way forward ukuthatha lelo lizwe, ngoba she's had over 3 weeks only to just formulate a policy, choose a candidate and lie ukuthi afake imbono yakhe to lead the nation.
Lowo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo zakwele Melika, ubesecingweni loTabo Kancube owe Studio 7 ese Ohio khonapha eMelika. Ele Russia kulezi nsuku lisebenzisa indlela eziningi zokusabalalisa imbiko yalo kuzwekazi le Afrika. Lokho kwenzakala ngesikhathi ilizwe leli elemelika lele China ezama ngamandla wonke ukugxila impande kuzwekazi le Afrika, ikakhulu kwezokulima, ezomfundo, ezomvikela. Lokunye intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Ele Russia lisebenzisa umabonakude we-Russian Television International, inkundla yokuxhumana i-Telegram lezinye ekusabaliseni imbiko abanye abantu bathi ngamanga egoqela ezomvikela lokunye okumayelana lamanye amazwe kuzwekazi le-Africa agoqela eleZimbabwe, Chad, Niger, Mali, Senegal, Zambia leleGini. Kuningi okutholakala ikakhulu enkundleni ye-Telegram okungenzelwa abadabuka emazweni atshiyeneyo abezwekazi le-Africa abafisa ukuyafunda kule-Russia ungena kubutho kwezokulima lakwezempilakahle. Konke lokhu kuveza okuhle kodwa hatshi okubi abantu abangabhekana lakho bengadlelana lele Russia. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli wakule Russia mnumzana Vladimir Putin balobudlelwane obumangalisayo obusolwa ngezinye izizalwane zeZimbabwe. Loba kunjalo ele Russia likhanga eleZimbabwe indlela ezitsheneyo ukuba lidlalane lalo. Sehlulekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumente wakule Russia kuze siqoqisane ngokwenziwa lilizwe leli okuthiwa lethula imbiko engamanga sonke isikhathi. Intatheli izindaba esebenzela eofisini ye-Media Institute of Southern Africa yarare umnumzana Nqaba Machazi uthi ukukhipha indaba ezize imisinformation kanye le disinformation sekuvamile ngesikhathi kulokulwisana phakathi kwamazwe afana le Russia kanye le Melika.
Ikakhulu singabona singakhangelisisa e Russia lokho yaqala impi yayo le Ukraine, sebeqalisa ukuthi belethe indaba zabo eziningi kakhulu lapha e Africa ukuthi betshintshe indlela abantu abacabanga ngayo, nje ukuthi abantu ababona ngayo into ezinjenge democracy, into njengoku phatheka kuhle kwabantu. Sizabona ukuthi kakhulu kwele West Africa ukuthi iRussia ikwesebenza khona kakhulu, langapha eSouthern Africa sokuye waphuma ama-research ambalwa sibili atshengisela ukusebenza kweRussia ngokwenza le foreign and information manipulation.
UMachazi uthi kumele uzulu aqaphele ukuthi indaba lezi zilethwa kanjani kuzwekazi le-Africa.
Uqakathekile njalo ukuthi njengezwekazi le-Africa sikwazi ukuthi indaba zethu zivela ngapi njalo zinikwa abantu kanjani ukwenzela ukuthi kungabi lale disinformation and misinformation khona lokho engithi zindaba eziyizo. Indaba lezi zibuya ngendlela ezijiyeneyo zikwanisa ukubuya ngabo social media singakhangela i-research etshengisa ukuthi Russia ama-social media accounts ayo particularly ku-X kuzokuthiwa yi-Twitter.
Oqeqetshe kwizifundo zokukhitshwa kwembiko ezi-information dissemination esikolishini le-University of Botswana, Mnumzana Thomas Nkoma uthi minengi imbiko engamanga ethula ngele Russia elalelwa ngabohulumende lozulu.
It is a fact that we live in an era of information disorders where disinformation
is ukuthi sesiphila ezikhathini ze misinformation, disinformation order. Lokhu kwenza ukuthi abantu bayenyeki njalo kudale ukungahlaliseki kumphakathi.
Ocubungula ezombusazo Mnumzana Zenzo Moyo uthi lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi amazwe angentshonalanga asebenzise indaba eziyize ukuthi bethole ubudlelwano lwezwekazi le-Afrika.
Indaba eyayivela ikhona kususela ngesikhathi lesiyana esasibiza thina sithi yi-Cold War. Kwakuvele kuvamile ukuthi amazwe lawa abazibiza or abazibona bengamazwe amakhulu emhlabeni ayexabana ngesikhathi se-World War babe nokusebenzisa amazwe ase-Afrika ukuthi balwe impi yabo. Xa bekwenza lokho babeqambelana amanga, omunye athi lo wenze kanje, omunye athi lo wenza kanje.
Ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano omkhulu obuqoqela ibutho leMelika elikhangela ezomvikela e-Africa ele-US Africa Command kumbe i-AFRICOM e-Hebron, kwaphuma ukukhathazeka phezu kokumemetheka kwemilayezo engaqondanga iphuma elizweni le-Russia. Umqondisi wenhlanganiso ye-AFRICOM uMnumzana Michael Langley watshela intatheli izindaba ekupheleni komhlangano ukuthi eleMelika liyakhathazeka ngembiko eyize ephuma kwele-Russia esithi ilakho ukumemethekisa ingxabano evele isikhona.
There's a strong link between the scope of disinformation and instability. That's the truth. So getting the truth.
Kulobudlelwano phakathi kokungahlaliseki kanye nokukhipha imbiko eyize liqiniso lelo. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulwiswe ukukhitshwa kwembiko engaqondanga ngoba kulakho ukudala ukuchitheka kwegazi.
Elemelika likhala ngokuthi kusabalalisa imilayezo eyize ngele-Russia kwamanye amazwe angentshonalanga ezwekazi le-Afrika sekudala ukuthi ibutho lalo liphume emazweni afana le-Niger. Emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Afrika uMnangagwa usanda kutshela uPutin ukuthi elemelika lisekela le-Zambia kanye lelamalawi kwezomvikela ukwenzela ukuchiphisa ele-Zimbabwe. Elemelika njalo lalandula ukuthi lizwana lele-Zambia ngenxa yokuthi lifuna ukufaka inkamba yobutho layo kulelo lizwe. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron. Botswana.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi uzakhalaza ukuthi uMnumzana Elon Musk abe ngumcebisi wakhe engakhethwa ngolwezi lonyaka ukuba ngumongameli weMelika. UMnumzana Musk utshele abezindaba abebesithi NBC ukuba uyasamukela isicelo sika Mnumzana Trump. UMnumzana Musk ngumqondisi wenkampani yezimoto eTesla, eSpacex lezinye. Isizalwane sakwele Kenya esaveza imithethwandaba ukuba sabulala abesifazane abangamashumi amane lambili 42 sesibalekile entilongweni. Abezindaba beReuters babika ukuba uCollins Jumaisi Kalusha ubaleke labadabuka kwele Eritrea abalichumi lambili 12 abakade bevalelwe labo entolongweni. Abatsha abaningi eZimbabwe bathi kabalathemba lokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzagoqula impilo yabo njengalokho okwethulwe emhlanganweni weSADC Summit oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo eHarare. Kodwa bakhona abalutshwana abathi umongameli Mnangagwa ulakho ukulandela okwethulwe emhlanganweni lo lapho kuphatheke inkokheli yamazwe ye-ANC yezwekazi le-Afrika. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Ekhuluma emhlanganweni we-SADC Summit ngomgqibelo unobhala jikelele womanyano lo uMnumzana Elias Magosi uqonqosele kakhulu ukuqakatheka kokusekelwa kwenhlelo zabasakhulayo esithi lokhu kungenza amazwe akumanyano lo aphumelele.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Kumele sithathe amanyathelo amqotho anganika abasakhulayo amadlabuzane ukuthi baqale njalo bakhulise amabhizimusi abo. Impumelelo yalokhu yikuthi siyabe sibatholise amathuba okuzithuthukisa kanye lokuphumelela kwenotho zamazwe ethu.
Kulabatsha abathi kababone ukuba uhulumende kaMnangagwa uzawalandela amazwi kaMagosi. Omunye wabathandabuza okungenziwa eZimbabwe nguSilethemba Ngwenya ohlala eGogwe.
It's been too long looking for things. I'm not sure when I get out of here with that. These are fake promises. Me, but I'm not sure not anything. So, I'm not sure if I'm going to be a little bit of a little bit of a little
Kodwa u-Adi Mpofu osakhulayo ohlala koBulawayo uthi akumelanga abanye bakhe belalele ukukhulunywa ngabasola imizamo kahulumende eyokuthuthukisa abasakhulayo.
Ngithanda ukuncoma lokutshayela ihlombe ihulumende le-Second Republic indlela elisebenza ngayo ukuthuthukisa lokuphakamisa intanga abantu abatsha. There are a lot of young people with the national vision. Esingawutsho ukuthi qhubeka nini lisenza umsebenzi wenomuhle, qhubeka nini ligijimisa amaphupheno amahle azancedisa lesizwe sakithi ukuthi siphakame sithuthuke ngeminyaka ezayo.
Okunye okwenza abatsha bethi akula lutho oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ekuthuthukiseni abasakhulayo yikuthi balensolo ngendlela ababandlululwa ngayo uma bedinga imali yokusungula kumbe ukuthuthukisa amabhizimusi. Undumiso Sibanda ngomunye wabakhala ngobandlululo.
Lo umhlangano osanda kwedlula, mina ngokwami angikhangelelanga lutho olwehlukeneyo layo yonke eminye ehlala isenzakala. Bazikhulumele nje ukuthi abatsha bazaphatheka kakhulu, kodwa into engingakutshela yona ukuthi akusoze kwenzeke.
Zasenelisanga ukuxhumana loMnumzana Thino Machakaire, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabatsha ngokungenziwa nguhulumende mayelana lokwethulwe nguMagosi kanye lokubandlululwa kwabanye abasakhulayo abadinga uncedo kuhulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Thanzikwa Guranungo, isikhulumeli sekhansili esebenza phansi kogatsha lwabatsha eZimbabwe Youth Council, othi maningi amathuba okuzithuthukisa elizweni.
Our government has availed different opportunities for young people in our country.
Okuswelakalayo ngabasakhulayo abalombono ovulekileyo abangenelisa ukuthi labo bengene kumabhizimusi lawo ukuze bathole ukuziphilisa. Abaningi babontanga bakhona ukuchothoza uhulumende kuphela.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholitshini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi uhulumende kumele aqakathekise inhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo.
Into ehluphayo yikuthi ngesintu sethu abantwana vele kwakuthiwa kabakhulume phakathi kwabadala. Kule gephu yona leyo yokuthi abasekho malume labana labo anti ababefundisa kudala. Ngokungakho uhulumende sokumele abe lenhlelo ezokukhava igephu yona leyo.
Abatsha eZimbabwe balinani elifika phose okuyisikhombisa ekhulwini 67.7%. Abaningi abasakhulayo eZimbabwe gabala misebenzi ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection sixoxa labasakhulayo ngokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu okuthiwa babefuna ukutshengisela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-Sadc Summit. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Abasekela uhulumende weZimbabwe bathi ilizwe lisezandleni ezinhle, ngakho-ke ababotshiweyo bazabhekana lamacala abo emthethwandaba. Uqhubekela phambili umhlangano omkhulu webandla lamademocrats eChicago khonapha eMelika. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.